Lapho izivunguvungu zifisimpilo yami nobubi budlangile umlingi esenqoba ungikhumbule wenkosi ungikhumbule mina wena wenkosi ungikhumbule baba ungikhumbule nkosi nkosi yami ungikhumbule nkosi yami lapho ngiwelulwa
vilaba
lukuzulakalalo lapho izingozi zalo zisongungikwinya
ungikhumbule mina wena wenkosi
ungikhumbule nkosi
nkosi yami
ungikhumbule nkosi
nkosi yami
ungikhumbule nkosi yami lapho
izono zami
zimempefundwe
kwibaba
sisuse wena baba
wena
ngothula ngomsawa
ungikhumbule mina
wena wenkosi
nkosi yami
ungikhumbule nkosi
ungikhumbule baba
ungikhumbule wenkosi
nkosi yami
ungikhumbule wenkosi yami lapho
imihla yami
incipha emhlabeni
kwibaba
mangikubone nkosi
nkosi yami
ngikhuphukele
ungikhumbula mina
ungikhumbula wenkosi
ungikhumbula
nkosi
nkosi yami
ungikhumbula wenkosi
nkosi yami
ungikhumbule wenkosi yami ta la 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 la
ta la la la
la
Kumbula
ungikhumbula wenkosi
nkosi yami
ungikhumbula wenkosi
ungikhumbule ba
ungikhumbule wenkosi
nkosi yami
ungikhumbule nkosi
amen
hallelujah
many